eNdebele.
Lami thathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-6 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathimtambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luyasola kakhulu udlakela oluqhamuke ngomnyaka odluleyo ukhetho lwama-by-elections.
Lobudlawudlawu lapha sesiya kuma election ekhethweni odinga ubukhokheli odinga amandla ngokuchaya abanye abantu la ngokucindezela abantu ayisiwo umkhokheli lo.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana elizweni ikakhulu abasekeli bebandla le-CCC.
Bekungelanto abayenzileyo akuhluphana nabo kwamapoli namapolisa kweyi ukuthi amapolisa bebesithi bathengisa endaweni lapho ungavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona.
Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi imbiko ehazwe ebulenjini eyokuthi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsai Mahere waloba esola umnumzana Job Sikhala esithi uvele ulomlomo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution.
Umdlali wenguqu yabesifazane wayedlalela iqembu leBlack Rhinos Queens kanye lelama Warriors unkosazana Rufaro Machingura kaSekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luyasola kakhulu udlakela oluqhamuke ngomnyaka odluleyo kwezinye izigaba zelizwe kuqutshwa ukhetho lwama-by-elections. Abanye abesifazane balimala kulolu dlakela njalo ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lihleze lesithi amalunga ibandla le-ZANU-PF yiwo abangela ubudlwangudlwangu lobu. Kodwa unkosikazi Nyoni uthi ngumlando wamapholisa ukuthi abophe abadala amacala kubonakale ukuthi ngobani. Kungqoqo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7, unkosikazi Nyoni yena omela inkayi North edalele parliamente njalo engowebandla leZanu PF ukhuthaza abazali ukuthi bondle kuhle abantwana ukwenzela ukuthi bengangeneli udlakela kusasa njalo bengahlukuluzi behlukuluzana ezindlini.
Donselo mama umuva iloko kuthiwa yi-domestic violence kumbe sithi ubudlwangudlwangu ngekhaya. Lobudlwangudlwangu lapha sesiya kuma-election ekhethweni odinga ubukhokheli odinga amandla ngokuchaya abanye abantu la ngokucindezela abantu ayisiwo ubukhokheli lo. Ubukhokheli ngumuntu omalaphana, umuntu owathi ye ngizamvotela ubani ngezenzo lezi lalezi laleziyana. Asibathandi-ke zihlobo zami abantu abadinga amandla epolitiki, abadinga ubukhokheli ngokucindezela abanye abantu, ngokutshaya abanye abantu lange-violence. Lokho sithi arch makungenzakali. Bomama, asicebenini, singabona nje kule zinto ezinjalo siziripote. Njalo umuntu onjalo oyabe kutshaya kumbe kutshayisa uyabe sithi ubusumvotelela ukuthi kutshayile phele silonda sakho siyafaka xa siyena ekhethweni ngokuthula. Umuntu wonke emelaphana atengise ubukhokheli bakhe, abantu babuthenge ngevoti yabo, hatshi ukuthi abesetshaya abantu abathintele esibayeni. Asizonkomo phela, singabantu abacabangayo. Kumele siphiwe ixesha lokucabanga ukuthi umkhokheli wami nguphi njalo ngizamvotelelana. Okokugcina-ke yi-child abuse le-child marriage, ukuthi umntwana omncane olet 8 years, 9 years, 13 years, 11 years, njengesakubona nyakenye akhanye uzithwele, okutsho ukuthi uyabe ehlwanguliwe lowo mntwana. Lokho bakithi sithi bobaba, umuntu ongubaba gala similo uma esenza into enjalo. Ubaba lesimilo, ubaba ohloniphekayo, uhlonipha abantwana, ukhulisa abantwana, usebenza kwanye lo mama wangakwakhe labanye omama labo babesiqintini ukukhulisa abantwana. Yinhlanyelo yakusaza phela, ngoba lapha abantwana bezahlongula bebancane, njalo umntwana ungamhlongula uyaphambana enqondweni, but ungamhlongula aphinde azithwale, uphambana kabili, aphambane kathathu. Yikho esikuthandayo yini ukuthi abantwana bethu babe yikho khona. Bazali kasivikeleni abantwana. Sengitsho njalo, kuyangithabisa mina ukuthi eZimbabwe sesibonile ukuthi abantwana abangamankazana bayakuthanda ukufunda. Njalo ezikolweni eziningi uzathola ukuthi iclassroom ilamankazana amaningi kulabafana. Ubusuthola njalo ukuthi lama universities amankazana amaningi ayagraduate okudlula abafana. Noma bangaze babe bayacindezelwa, bayanzwa lokhu lalokuyana, balokuzimisela thize. But kungasitshengisela futhi ukuthi umntwana wethu ongumfana sesimkhohliwe, sesimchiyile.
Lo ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane, obexoxa ecingweni lesithandekile emhlanga weStudio 7. Lithiye indlebe kuona lo msakazo kusasa ngomgqibelo lapho lamuhla ngomgqibelo lapho unkosikazi Nyoni achasisela abesifazane ukuthi bengathola njani usizo lokusungula amabhizimusi ehlukeneyo ngemali abangayithola emabhanga kahulumende. Kunjalo nje, amagqwetha alwela ilungelo loluntu athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana elizweni, ikakhulu abasekeli bebandla le-CCC. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamakhansila aleli bandla amabili ngolwesithathu eHarare, umnumzana Herbert Gomba omela uward 27 lomnumzana Love Moma Kuwerere okaward 25. Ugomba uphange wakhululwa kungelacala aletheswayo. Umakuwerere yena wetheswa icala lokuziphatha ngobudlwangudlwangu ngemva kokumela abaphila ngokuthengisa ekade behlukuluzwa ngamapholisa. Ukhululwe laye ngemva kokuhlawuliswa imali yefine. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi ummeli wezengeza West umnumzana Job Sikhala laye olilunga le-CCC elokhu evalelwe eChikurubi Maximum Prison lapho asefikise khona inyanga phose eziyisikhombisa evalelwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele egqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khosa Mncube obemela ukhansila Makuwerere. Uqala ngokuchasisa ngokubothwa kwalukhansila.
Emapolisa bebesithi bona bebezama ukuthi babophe ama-vendors, yena wasengenela ebaphambanisa umsebenzi wabo ekubopheni ama-vendors lapho. So khanya kube lokungazwisisani kuhle lamapolisa khonapho bona bekuthathela ukuthi kutho ukuthi uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo, yena kuyikuthi ayi ukoda ubebuza nje ufuna ukuthi azwisisise ukuthi kanti ama-vendors lawa babothwa ngalithi. So khona kuyena amapolisa bona basike bakuthathela ukuthi kutho ukuthi ayuvele uhlose ukubaphambanisa umsebenzi wabo, basebembopha. So ukuthi ngokunjalo-ke esiteshini basebesithi bona kabhadale ifayini ukwenzela ukuthi bamkhiphe, so kufanele ukukhulula.
Ukuhlawula ifayini lokhu gqwetha kutsho yini ukuthi uyalivuma icala?
Hayi, yena ukulivuma icala vele akalivumi, lakhathesi lokhu uyalilandula. Ube yena bekukhangele ukuthi xa kuyikuthi bengabhadali uhleke engahlawula ifayini le ukuthi ukuthi useyalala esitokisini siyaziswa ekhoti ngemva kwe-48 hours. So khonokhena ngibona akukhangelele waseengelele waseqinisekana ukuthi kungcono ukuthi ahlawule-ke leyo fayini akhulule. Umuntu ekade sithi bekuvele kula ma-programs amaningi kade funa ukuthi abewenza, so ukuthi alale esitokisini bekuzasifaka umphambanise kakhulu.
Wona amavenda laba abathengisa ezitaladeni bebenzeni beze behlutshwe ngamapholisa?
Bekungelanto abayenzileyo akuhluphana nabo kwamapolisa amapolisa kwebi ukuthi amapolisa bebesithi bathengisa endaweni lapho ungavunyelwanga khona ukuthi bathengise khona kanye yikho lapho usuke khona lo councilor la esengene lefuna ukuthi azwisise ukuthi kanti kungani amapolisa bebesithi abantu laba bathengisa endaweni ungavunyelwa ukuthi bathengise khona so yikho usuka sehluphana khona lamapolisa amapolisa sebekuthathela ukuthi ufuna ukusiphambanisa emsebenzini wethu.
Umongameli Mnangagwa lo hulumende wakhe bathi amalungelo ahlonitshwa ngokufaneleyo eZimbabwe kodwa abanye bayakulandula lokho bathi abantu bayahlukuluzwa abantu bayabotshwa mahlayana. Ungathi ukubotshwa kuka Councilor Makuwerere kuveza ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu yini?
Kona ukubotshwa kwa-councilor lokhu kuvele kuyasoleka ngoba ubotshwe ekuthini ube ngumuntu okuyikuthi ubedinga ukuthi azwisise ukuthi kanti vele kuhamba njani. Amapolisa bona bakuthathela ukuthi vele kasifuni ukuthi usosiphambanisa wena emsebenzini wethu lowo. So khonokuyana vele kusuka kutshengisela ukuthi ilungelo labantu amapolisa akabaliphathanga ngendlela yakhona. And kusuka kungabi isibonakaliso esihle ekuthini isiyilizwe esizama ukuthi sitshengisele ukuthi sesihlonipha amalungelo abantu kodwa nampo abantu bafunga ubothwa nje.
Alo-ke ngumnumzana Khosa Mncube, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, njalo nguye obemela ukhansila we-CCC umnumzana Lavumo Makuwerere obotshwe ngolwesithathu wakhululwa ngemva kokubhatala ifayindi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi akula kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi okuhazwe ebulenjini okokuthi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsai Mahere waloba isola umnumzana Job Sikhala esithi uvele ulomlomo. Umbiko lo ulomlayezelo lapho okuthiwa uMahere nguye owayekhuluma kodwa igama lakhe alikho embikweni lo. Lumbiko uthi uSikhala bamkhuza yinkokheli ye-CCC wala elokhu ekhuluma amazwi alocuku njalo ukhanya efuna ukuqeqebuka kubandla ngoba esithi inkokheli ayimnanzi esejele. Kodwa umsekeli kaMahere umnumzana Gift Ostalos Siziba uthe umbiko lo ungamanga njalo uyakhanya ukuthi ngwabantu abafuna ukuphosela inyoka ephilayo phakathi kwenkokheli yebandla. USikhala uncitshwe njalo ithuba lokuhlawula ibail ngolwesine osekwenza abestokisini osekwenza abe esestokisini okwamalanga adlula amakhulu amabili. Okunengi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluli umnumzana Samuel Leme walele uSikhala ithuba lokuhlawula isibambiso sebail ngemva kokuba amagqwetha akhe ekhweze udaba lwakhe emthethwandaba waphezulu esithi ngoba uMantshi unkosikazi Thafazi Kwamithi wayephosisile ekwethuleni isinqumo sakhe unkosazana Ellen Shiriedenga isiphathamandla se-CCC uthi kabajajuliswa isinqumo sikamahluli Leme.
Njalo lecala lelelethesa uSikhala kalicacile ngoba nxa ngabe licacile ngabe uyaphuma entolonge njenga laba abanye bakhabaphumane.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lesi sinqumo siveza sobala ukuba abemithethwandaba bethatha uhlangothi endabeni eziningi eziphambi kwabo.
Indlela umnumzana uSikhala aphethwe ngakhona kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli kalizinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuhlonipha umthetho, ukuhlonipha iconstitution, kanti-ke lokuhlonipha izivumelwano zomhlaba eziphathelene lamalungelo abantu. Indlela aphethwe ngayo kuyindlela yokuhlukumeza ngendlela ephezulu kakhulu. Usebotshwe njengalokho esithi political prisoner, uyalelwa ukubona amadokotela, uyalelwa ukwelashwa, uyalelwa ibail, uthwaliswe nzima njengendlela embi okumangalisayo.
Kusenjalo abathutshisi bakahulumende bathi bebengalungelanga ukupha impendulo kusicelo esakhwezwa nguSikhala okuyabe kukhulunywa emthethwandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokuphazamisa ukuqhutshwa komsebenzi womthethwandaba ukuthi kusakazwe kubomabonakude. Abathutshisi bathi kona bezaba lempendulo kulesi sicelo okwenze uMantshi unkosikazi Murewana Jogofa athi laye uzokwethula isinqumo sakhe edabeni lolu ngomvulo wevikezayo. Usikhala ubotshwe ngenyanga kaNhlangula nyakenye ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukankosazana Ali njalo sikhathi sonke ecela ukuba atholiswe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Uyalincitshwa lelo thuba lanxa abebandla leTRCC besithi iyamhlukumeza imithethwandaba uSikhala ngokwezombusazwe. Umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi uthi uhulumende akangeneli kwezemadale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi amapholisa abophe unkazana oleminyaka elithumi lantathu 13 owePlumtree ogwaze wabulala umntwana oleminyaka emine 4 wafihla isidumbu phansi kombheda. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court uzavulwa ngeviki ezayo lapho okuzathethwa amacala okubulala angamachumi amabili lane 24. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ibingelela ku Studio 7, sibingelela ku Studio 7 okhuluma ngusibanda waselipani banjani abantu. Okukhona ukuthi uJob Sikhala sevalelwe okwesikhathi eside ende kuzwisa ubuhlungu. Indaba kaJob Sikhala iyafana lendaba kaLookout Masuku. Abantu kufuze ngabe baprotesta bezama ukuthi live uChamisa kahamba ezefiyo kusadaka ku-AU lakubani bani aprotest ukuthi why uJob Sikhala okevayo kuze kube namhlanje. Okunye futhi okufuze ukukhayele bathi bakithi izikolo la ziyadura kungani kwenzela ukuthi abantu abezibanda ngasafuni. Mwana zile amatisha laba chati nkata zemale enda haba fundisi zile haba kufundisa special ama secondary teachers zile haba fundisi baya hige laba ntole menjalo e mwana zile kaila mati kukuta ama kwa ene mapu amatisha laba maga mapu uzi wani tutichua fundisi kutubwane kutipu uli magiwe yini amatisha zile haba fundisa enda haba chati nkata zemale kwenzi kutaba ntole laba nyingi mwana school dropout sema nyinga kukula ntole laba kutuwa 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 abasebe kwazi ukufundisa abantu. Ikhulumende yona izihlalele vele ithena umnyango kuthena yena uzabhadala abantu 2023 kodwa akukhwawe ikhonto enjalo. Ngani nje ukukhuluma nje ukuzikhulumela nje ukukholisa ukukhuluma nje ukuthi ngikholisa ukukhuluma nje labantu kodwa abantu bona behlupheke. Yakunazela ukuthi kwakhona lokhu yibuhlupha amanga esiphila ngawo esiphiswa izana. Abantu laba bambana abantu bezimbabhe babambane kabuhlupha bamanga kuhle bazazi bayikhipha izana bengoba izana iyikhensa iyahlupha iyahlupha abantu.
Linjani kuStudio 7 abasakazi labalaleli siyabonga indaba ezinhlelo esithumela zona. Bengicela ukuzilimbuzele kulawa amadoda abasupport iCCC ukuthi kungani behlala bethuka abanye abantu imbono yabanye abantu baze batshela abantu ukuthi umuntu uyawumana emsakazweni lani liwudlale ukuthi kumbe iStudio 7 sokungachamisa yini ukuthi ngiyokukhampenela uChamisa umuntu ongasupport iCCC sokumele ukuthi angafaka umbono wakhe ngoba uzathukwa. Sesiza saba phela sisakwazi ukuthi kumba kuse Studio 7 sokungeka chamisa na ukhona ubabo ozibize owathutshelwe isangoma sakhe angizwa abantu sebemtshela ukuthi uyawumana wathi no umbono wakhe lwani muntu lawe faka wakhe umbono lami ngifaka wami umbono hayi ukuzothethiswa omunye umuntu emsakazweni. Lina liduba ngokuthi abalandeli be-CCC lizibona ngani lingcono kwabanye abantu. I-CCC ayisobandlela itshaleliyana uchamisa kudala ekhona kwezombangazo yini einyoswa enzayo ngaphandle kokufaka okambarami kobulawayo alikuboni konke lokho okwenu lifakwa amatomo likhangele phambili kuphela selihamba ligxeka yonke into yenzani elikwenzayo lihlukane labanye abantu.
Siyabonga umsakazi eminyakeni omutsha 2023 hhayi abantu isikhathi sesifikile manje wahamba erejista ukuvota sivoteleni i-TRCC le mhlawumbe ingazama ukuthi sikhiphe izanu le ngoba izanu ngabantu abayizigebenga laba abantu abantu yizigebenga abacabangela bona kuphela ukuthi abantu baphila njani elizweni abalandaba ungabhekisa kwaziza kwamanye amazwe lamakhehla bahola imali yokuguga imali yani basiza ukuthi baphile manje ezimbabwe abalandaba lokuthi izalukwane lamakhehla baphila njani lokuthi kwenzakalani ezikolo manje amatitsha aholi asafundisi bantu bakhuluma babotshwa so kufanele ukuthi befe bethule ezibhedlela akuselamida akusayelatshwa ukuthi uyelatshwa ezibhedlela sokufuneka imali yabona ukuthi elizweni sokunzima kakhulu abantu uma bengasaphuma ngaphandle kwelizwe akuselampilo elizwe akusakhona ukuthi wondla abantwana usiphakathi kwelizwe fila kunzima kakhulu abantu asizameni ukuthi lo nyaka sivote ngobuningi bethu sikhipheni zano ngoba manje ngale kwalokho vele inhlupheko isazoqhubeka ngiyabonga abasakazi MK Dow 63 ngilapha kobulawayo ndaba kobulawayo ephumulayo
salubonani salubonani izihlobo ngiyacela usizo la ngalahlekelwa iwallet ilamakhadi lelayisensi phakathi konke isim khadi yasegoli ngagibeza abantu ngisukela ecross nesilobela nisiyafika ko-TM iwallet yayingasekho emoteni so bengicela ngaba eyibonile oyisilahliwe bengicela usizo lidlulisele emagrupini onke maybe ngakhona ukuthi ngiyithole ngoba lelayisensi kunzima ukuthi uyithole igama ngujosfa ongabe eyitholile angakhona ukuthi angicontacte kule inamba u 0612745706 ngicela ongabe eyibonile angisize so
sebengelela ku studio 7 lokhuluma ngamaphosa eJohannesburg siyabonga umnyaka omusha siyabonga umnyaka omusha abantu sibesukucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi asizamenini konke okusemandleni ukuvotela amaqembu akithi sekuleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu okuzadala ukuthi kube lamatitsha abavele kwezinye indawo kube namapholisa emgwaqweni avele kwezinye indawo emabhoda nibehlupheke yonke indawo ake abantu bezame ukuvotela okungowabo siyabacela shuwa siyabacela shuwa abantu abasha bonke basabhalele emazweni abanye abantu abahleli emakhaya abasebenzi namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu okuphula ijombo sizwakalisa izimfuno zethu sizwakalisa lokho esikufunayo ngevoti so ngiyabacela abantu bonke njengantu kuyenzeka nje sibambaneni sibe imiphakazi siba big people hlanganeni layo isisisibe mhlawumbe like mazutaza i-coalition government hhayi ukuthi sithathe amandla ethu sohambise ngaphandle hayi siyabonga sikuleli ele-South Africa e-Johannesburg thank you so much
siyabingelela emsakazweni sibingelela abalali bomsakazo sibonge kakhulu umsebenzi omuhle ngilusizi kakhulu ngokubona amacebo angamatricks amabi azanywa i-ZANU-PF ukuthi bayenze ukuthi bafuna ukuthi uJob Skhara beze befike kuma-election balokhu bemvalele ejele sokucacile lokho ngoba omantshi abahamba beyothetha icala likaJob Skhara kuyabonisa ukuthi vele babethunywe yi-ZANU-PF ukuthi baligwebe kanjani icala baliphawule kanjani icala manje umbuzo wami sekutheni amazimbabweni wonke ophoza i-ZANU-PF ma bekuvuma ukuthi ZANU iyabavala nje ukuthi bengalokothi ukuthi bebonise indlela abafila ngayo kuze ufike ukutheni umuntu njengoJob Skhara obedlala indima engaka ku-CCC mayeza qeda umnyaka esejele kungakhanyi ukuthi abantu bezimbabwe bathini ngakho kusho ukuthi ZANU uyakubona nje ukuthi hhayi laba sebafake ejele nje ayikho into abazoyenza yini kungake kwenzwa itoyitoyi nje kutoyitoyi nje kancane ukuthi nje kubona ngathi imizamo ukuthi phela ngeke phela abantu bonke aba-opposi ZANU babafake ejele bababulala babakinatela so kuze kube nini phela noma siya ku-election akusathembisi i-election yakhona izaba fenfe ngoba masokuthowards election ngeke kube khona ukuthula baba besemajele bonke oChamisa bonke omqondisi wabo sebesejele manje kusho ukuthi kuye kuyinto enjani leyo abantu bezimbabwe ake bezama ukuyibhekisisa kahle lento ke beyifakela izibuko siyabona
video 7 sanibanani nyaka omutsha kubasakazi bonke kanye nakubalaleli ngokunjalo angihlale phezu kwedaba ngingachitha isikhathi ngizike laphana ukuthi umongameli wethu uzathula inkulumo ngokwenziwe nguhulumende wakhe okube yintuthuko asazi ke maybe mhlawumbe kumbe intuthuko ibe khona ngale eHarare thina ngapha esayidini lethe lecholojo asiyibona ngaleyo ntuthuko ngathi nje since wathatha umbuso ngathi nje vele since 1980 navele ngale esayidini lecholojo asiyazi so ngizokuthi awuthi kona uzathula umbiko ngentuthuko eyenziwe uhulumende wakhe njalo abantu behalalisa uhulumende bazamhalalisela labo oyenze intutuko kiwo bazamhalalisela kodwa thina yikho into esingayihalalisa njengase side ngasecholotsho ngoba yikho into esiyenzelwa izami PF esiyenzelwa izami PF ukuhlukumezeka nje kuphela thina intutuko yethu siyazenzela echolotsho ngezethu izandla ikakhulu thina ama-diaspora siyazenzela intutuko yethu siyakha izikolo siyakha amaklinika ngezethu izandla ngemali zethu uhulumende akakaze afake even cent so siyamangala ukuthi uzade kuhalaliswa kuhulumende ukuthi uyenzele ngoba thina esikwaziyo ukuthi asihlukumeze kuphela abantu sigcwele amazwe manje sigcwele wonke amazwe kathesa abantu bahamba nzima bangena emifuleni beriska ngempilo zabo bezama ukuthi befuna impilo engcono kodwa yena ethi uhulumende kahalaliswe ehalaliswa for ini ngoba kunokwabo kusihlukumeza kuphela.
Umdlali wenguqu yabesifazane owayedlalela iqembu leBlack Rhinos Queens kanye lele Mighty Warriors unkosazana Rufaro Machingura kaSekho. UMachingura wayesaziwa ngokuthi nguMafidi utshone izolo ekuseni emzini wakhe eWaterfalls eHarare. Okuninga sikuzweni kugeyina kumede Saidi exoxa lentatheli zindaba ecubungula ezomdlalo uThandazani Zimbwa.
Imeli yeZimbabwe ikakhulu labo abalandela umdlalo wenguqu basihlulukele kakhulu ngemva kokulahlekelwa ngomunye umdlali owayelendumela umdlalo wenguqu wabomama yena obeyibizwa ngegama lokubana nguRufaro Mafidi Machingura. URufaro ubelendumela enkulu ngemva kokuncedwa iqembu leZimbabwe ikakhulu ngo-2011 lapho iqembu lakithi elanquba khona kuBosasa ngendlela ayedlale ngayo lokuncedisa iqembu lakithi owayengumongameli welizwe leZimbabwe ngaleso sikhathi uComrade Robert Gabriel Mugabe wathokoza kakhulu watsho ukuthi ngizokuthiwa uRufaro ubise intokozo lokho kwakuhambelana nelizwe lakhe ngakho-ke lokho ngiyabona kuyatshengisa ukubana lapha silahlekelwe ngomdlali obenja kungasenani eminye imidlalo ayeyidlalile wancedisa ukubana iqembu lakithi lama-Mighty Warriors liyefika khonale kumncintiswano yabomama e-Afrika njalo isandalo lokubana sihambe eBrazil kuma World Tennis Championships. So kwezemidlalo sikulole ndimela omnebusekibizwe lakithi ukubana lithole ukuhlonipheka kwezemidlalo wenguqu.
Ugulile na
uMachingura kukhanya usuke wehlelwa ngumkhuhlane esethiya ezenguqu kuphambanisekile kukhanya kwade esadlala kwasekuphambaniseka seyehluleka ukuthi enelise ukuqhubekela phambili lokho edlala imidlalo yenguqu wamiswa wathi sokunjalo kasazange impilakahle yakhe ayisazange imvumele ukuthi abe elokhu edlala umdlalo wenguqu njalo nke ngathintana nabanye abanye nabaqeqeshi bakhe omunye olendumela uRosemary Mgaca watsho ukuthi hhayi wayedlale kuhle wamthatha wayedlalela iqembu leBlack Rhinos wamtisa ku-national team njalo ubedlala emuva wamsusa emuva wamdlalisa phambili lapho ayenelisa khona ukuthi ahlohle kakhulu ehlehlela iqembu lama-Mighty Warriors khona ukwenza ukuthi liphumelele lifika-ke kumncintiswano le engikhulume phambilini.
Utshiye bani muva?
Kungubi yakhe bekungakacaci ukubana obe labantwana abangakhi kodwa ngumuntu obelemuli njalo ngumuntu oke waphila emshadweni kodwa bekungacacanga ukubana ube nabantwana abangakhi. Ngumuntu sibili owayevuthile obethanda impilo yokuphila engikhaya enomkakhe njalo labantwana kodwa akusaphumelanga egcekeni sisazi ukuthi abantwana bahlebele bangani. Lokhu ukulahlekelwa esikwenzileyo nguye uRufaro Machingura kuyadanisa kakhulu ngoba ngomunye owayeyisibonakaliso sokubana umdlalo wenguqu wabomama ungafika esiqongweni esinganani ngalokho ayekwenzele iqembu lama-Mighty Warriors. Sizakhumbula ukuthi iqembu lama-Mighty Warriors lihambe libe lakuqala elabo Machingura ukuyafika ku-World Cup yabomama eBrazil yibe iqembu lakuqala njalo ngesikhathi sabo uMachingura baba lendumela enkulu umqeqeshi wabo engu-Shadrack Mlaudi banqoba banze bayadlala emncintiswaneni emikhulu khonapha e-Afrika ngakho-ke ukuba khona kwakhe encedisa iqembu lama-Mighty Warriors njalo ehlohla kakhulu khonokuyana kwatshengisa ukubana ube ngumuntu onjani njalo kwathuthukisa ilizwe lakithi kwezomdlalo wenguqu wabomama.
Alo ke nguThandazani Zimbwa intatheli ehlaziya ezemidlalo obexoxa ecingweni lo gainer ku Medesite we Studio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lingaya ku www.voandebele.com. libe lempela sonto elithukela.